Incwadi yokuqala kaPetro, uPetro wokuqala isahluko sokuqala. Mina Petro, umpostoli kaJesu Kristu, ngibhalela abahlakazekileyo abasePontusi, laseGalatiya, laseKapadosiya, laseAsiya, laseBithiniya, abakhethiweyo ngokwazi ngaphambili kukaNkulunkulu uBaba. Bahlukaniselwa ngumoya ukulalela uJesu Kristu lokufafazwa ngegazi lakhe. Ngithi kakwandiswe kini umusa lokuthula. Kabongwe uNkulunkulu uyise wenkosi yethu uJesu Kristu, owasizala kutsha ngesihawu sakhe esikhulu ukuba sibe lethemba eliphilileyo ngokuvuka kukaJesu Kristu kwabafileyo lokuba sibe lelifa elingapheliyo, elingangcolanga, elingaboniyo, lilondolozelwe lona ezulwini, lina elilondolozwe ngamandla kaNkulunkulu ngokukholwa ukuba libe lokusiliswa okulungiselwe ukwambulwa ngesikhathi sokucina. Thokozani ngalokho, lanxa okwesikhatshana lisaza kuhlupheka ngezilingo eziyizinhlobonhlobo uba kudingeka, ukuze ubuqotho bokukholwa kwenu okuligugu okwedlula igolide eligugayo loba lihlolwe ngomlilo bulethe ukubonga lobukhosi lodumo ekwambulweni kukaJesu Kristu. Yena liyamthanda lingambonanga, elithi lakathesi lingamboni likholwe kuye, lithokoze ngentokozo enkulu engakhulumekiyo, lizuze umvuzo wokukholwa kwenu oyikusiliswa kwemphefumulo yenu. Abaprofeti abachumayela ngomusa obuzakuza kini bafunisisa babuzisisa ngalokhu kusiliswa, babuza ukuthi yisiphi lokuba sinjani isikhathi esikhonjwa ngumoya kaKristu owayekibo, etshengisa ngaphambili izinhlupheko eziqondene loKristu lobukhosi obuzakuzilandela. Bambulelwa ukuthi kabazisebenzeli bona kodwa basebenzela lina ezintweni eselichunyayezwe zona. Ngabalichumayeze izindaba ezinhle ngomoya ongcwele othunywe evela ezulwini, izinto izithunywa ezilangatha ukuzibona. Vusani ingqondo zenu, liqonde, lithembe ngokupheleleyo umusa eliza kuwamukela ekwambulweni kukaJesu Kristu njengabantwana abalalelayo. Lingahambi ngokwenkanuko zenu zakuqala zokungazi kwenu, kodwa njengoba owalibizayo engcwele, wobani ngcwele lani ekuhambeni kwenu konke, njengokulotshiweyo ukuthi,
liza kuba ngcwele, ngoba mina ngingcwele.
Uba likhuleka lisithi Baba kuye, owahlulela ilola lowo ngokwemsebenzi yakhe, engabandlululi, hambani ngokwesaba esikhathini senu liyizihambi emhlabeni. Liyazi ukuthi kalihlengwanga ngezinto ezibhubhayo ezinjengesiliva legolide ekuhambeni kwenu okuyize elakwamukela kubokhokho benu, kodwa lahlengwa ngegazi likaKristu eliligugu kungathi ligazi lewundlu elingelasici elingelabala. Wamiswa ngaphambili umhlaba ungakabi khona, kodwa wabonakaliswa esikhathini sokucina ngenxa yenu elikholwa kuNkulunkulu ngaye, yena owamvusa kwabafileyo wamnika obukhosi, ukuze ukukholwa kwenu lethemba lenu libe kuNkulunkulu. Ngokulalela iqiniso selihlambulule imiphefumulo yenu ukuthanda abazalwane ngobuqotho. Ngakho-ke thandanani ngokupheleleyo ngenhliziyo yonke. Selizele ngokutsha, kungesikho ngenhlanyelo ebolayo, kodwa ngengaboliyo, ngelizwi likaNkulunkulu eliphilayo lelimiyo, ngoba kuthiwa,
abantu bonke banjengotshani, nobukhosi babo bonke bunjengamaluba otshani. Utshani buyabuna, namaluba awohluki, kodwa ilizwi lenkosi limi kuze kube nini lanini.
Lelo lizwi lilivangeli elalichunyayezwayo. UPetro uqala isahluko sesibili. Ngakho lahlani ububi bonke, lobuqili bonke, lokuzenzisa, lomhawu, lokuhleba. Njengezingane ezisanda ukuzalwa, fisani uchako oluhle, ngitsho uchako olungokomoya, ukuze ngalo likhuliselwe ukusiliswa, ngoba selibonile ukuthi inkosi ilomusa. Wozani enkosini kulo idwala eliphilayo elaliwa ngabantu, kodwa kuNkulunkulu lingelikhethiweyo eliligugu. Njengamatshe aphilayo lakhiwe indlu yokomoya, libe yibupristi obungcwele, linikele imhlatshelo yokomoya eyamukelekayo kuNkulunkulu ngoJesu Kristu. Ngoba umbhalo uthi,
"Khangelani, ngiyabeka eZiyoni ilitshe lengonzi elikhethiweyo eliligugu, okholwa kulo kayikuyangeka."
Ngakho kini elikholwayo liligugu, kodwa kulabo abangakholwayo kuthiwa,
"Ilitshe elaliwayo ngabakhi selaba yinhloko yengonzi, ilitshe lokukhubekisa abantu ledwala lokubawisa."
Ngoba bayakhubeka ngenxa yokungalaleli ilizwi, okuyikhona ababekumisele, kodwa lina liluhlanga olukhethiweyo, ubupristi bobukhosi, lesizwe esingcwele, abantu abamisiweyo babe ngabakaNkulunkulu, ukuze lichumayele izenzo ezimangalisayo zalowo owalikhupha emnyameni walisa ekukhanyeni kwakhe okumangalisayo. Lalikade lingesibo abantu, kodwa kathesi selingabantu bakaNkulunkulu. Lalingahawukelwanga, kodwa kathesi selihawukelwe. Bathandekayo, ngiyalincenga lokhu lizihambi labemzini, ukuba lizigcine ezinkanukweni zomzimba ezilwa lomphefumulo wenu. Lihambe ngokuhle phakathi kwabezizwe, ukuze ukuthi lapho belihleba ngokuthi lingabenzi bokubi, bathi ngokubona izenzo zenu ezinhle badumise uNkulunkulu osukwini lokuhanjelwa. Zehliseleni ngaphansi kwezimiso zonke zabantu ngenxa yenkosi, loba kuyinkosi enkulu ebusayo, loba kungababusi abathunywe yiyo ukuba batshaye labo abenza okubi, babonge abenza okuhle. Ngoba kuyintando kaNkulunkulu ukuba ngokwenza okuhle liqede ukungazi kwezithutha. Hlalani njengabakhululekileyo, kodwa lingenzi inkululeko yenu ibe lizaba lokwenza okubi, kodwa lihlale njengezigqili zikaNkulunkulu. Hloniphani abantu bonke, lithande abazalwane, limesabe uNkulunkulu, lihloniphe inkosi enkulu. Zinceko, zehliseleni ngaphansi kwamakhosi enu ngokuhlonipha konke, kungesikho kulawo alomusa lesihawu kuphela, kodwa lakulawo alolaka. Ngoba kuyabongeka uba umuntu ethwala ubuhlungu lokuhlupheka okungafanelanga ngenxa yesazela sakhe kuNkulunkulu. Kulilethela udumo bani uba libekezela lapho litshayelwa ukona na? Kodwa uba libekezela lapho lenza okuhle lihlupheke ngakho, lokhu kuyabongeka kuNkulunkulu. Labizelwa khona lokho ngoba uKristu laye wahlupheka ngenxa yenu. Walichiyela isibonelo sokuba lilandele ezinyathelweni zakhe. Yena kenzanga isono, lenkohliso kayifunyaniswanga emlonyeni wakhe. Owathi ethuka kazaphindisela ngokuthuka, owathi ehlutshwa kazasongela, kodwa wathembela kulowo othonisisa ngokulunga. Yena wathwala izono zethu emzimbeni wakhe esiphambanweni, ukuze kuthi sesifile esonweni siphile ekulungeni. Lisilisiwe ngamanxeba akhe, ngoba lalinjengezimvu ezilahlekileyo, kodwa kathesi selibuyele kumalusi lomlondolozi wemphefumulo yenu. UPetro uqala isahluko sesithathu. Ngokunjalo lani bafazi, zehliseleni ngaphansi kwamadoda enu, ukuze ukuthi uba ekhona ongakholwayo ilizwi azuzwe ngaphandle kokukhuluma ngenxa yokuhamba kwabafazi bawo. Lapho ebona ukuhamba kwenu okuqotho lokuhlambulukileyo, ukuchecha kwenu kakungabi ngokwangaphandle okokwaluka inwele lokokufaka igolide lokokugqoka izambatho, kodwa kakube ngumuntu osithekileyo wenhliziyo ocecha ngokungagugiyo komoya omnene lokuthula okuligugu phambi kukaNkulunkulu. Kudala babececa ngokunjalo abesifazana abangcwele ababethemba uNkulunkulu bezehlisela ngaphansi kwamadoda abo, njengoSara owamlalela u-Abrahama wambiza ngokuthi yinkosi elingabantwana bakhe libe. Uba lisenza okuhle lingesatyiswa langokukodwa okwesabekayo. Ngokunjalo lani madoda, hlalani labomkenu ngokwazi, limhloniphe owesifazana njengomuntu obuthakathaka. Lokhu be izindlalifa zomusa wokuphila kanye lani, ukuze imikhuleko yenu ingavimbeleki. Okokucina, hobani lanhliziyonye lonke, lizwelane, lithande abazalwane, libe lobubele lokuthobeka, lingaphindiseli okubi ngokubi, lokuthuka ngokuthuka, kodwa ikakhulu busisani, ngoba labizela khona lokho ukuba lidle ilifa lokubusiswa, ngoba kuthiwa,
lo othanda ukuphila lokubona insuku ezinhle kanqande ulimi lwakhe kokubi, lomlomo wakhe ungakhulumi inkohliso, kasuke kokubi enze okuhle, adinge ukuthula akunqwanele, ngoba amehlo enkosi akubo abalungileyo. Lezindlebe zayo zilalela ukukhuleka kwabo, kodwa imelana labenza okubi.
Pho, ngubani ongalilimaza uba lichisekela okuhle na? Kodwa uba lihlupheka ngenxa yokulunga, liza kubusiswa. Lingabesabi, likhathazeke, kodwa enhlizweni zenu dumiseni uKristu oyinkosi. Lihlale lizilungisele ukuphendula bonke abalibuza isizathu sokuthemba kwenu. Likwenze ngobumnene langokuhlakanipha, libe lesazela esihle, ukuze kuthi lapho belihleba labo abathuka ukuhamba kwenu kuKristu bayangeke. Ngoba kuhle ukuhlupheka ngenxa yokwenza okuhle, uba lokho kuyintando kaNkulunkulu kulokuhlupheka ngenxa yokwenza okubi. Ngoba uKristu laye wafela izono kwabakanye olungileyo ngenxa yabangalunganga, ukuze asise kuNkulunkulu. Wabulawa emzimbeni kodwa wavuswa emoyeni, ahamba ngawo ukuchumayela imimoya esekubotshweni eyababekade bengalaleli, lapho uNkulunkulu ngokubekezela ebalindele ensukwini zikaNowa. Umkolo usakhiwa, okwasiliswa abayingcosana ngawo amanzi, okuyikuthi abantu abafica minwe mbili. Lawo manzi angumfanekiso wobhaphathizo elisiliswa ngalo lina khathesi. Ukubhaphathizwa kakusikho ukugezisa ingcekeza yomzimba, kodwa kuyikucela kuNkulunkulu isazela esihle ngokuvuka kukaJesu Kristu, osenyukele ezulwini lokhona ngakwesokunene sikaNkulunkulu, osekwehliselwe ngaphansi kwakhe izithunywa leziphathamandla zezulu. UPetro wokuqala isahluko sesine. Njengokuba uKristu wahlupheka emzimbeni, hlomani lani ngengqondo efanayo, ngoba ohlupheke emzimbeni useyekele ukona, ukuze ngesikhathi esisaseleyo lisesekhona lingabe lisahlala ngezinkanuko zabantu kodwa ngentando kaNkulunkulu. Isikhathi esedlulileyo sanele ukwenza okuthandwa ngabezizwe, ukuhamba ngamanyala langezinkanuko langokudakwa, langokuminza, langokuxokozela, langokukhonza izithombe. Bayamangala ukuthi kalisahlangani labo kulokhu kuziphatha kubi balithuke. Kodwa abaza kuziphendulela kulowo olungele ukuthonisisa abaphilayo labafileyo, ngoba ngenxa yalokho ivangeli lathunyayelwa la kwabafileyo ukuze kuthi lanxa belahliwe emzimbeni baphile emoyeni njengoNkulunkulu. Ukuphela kwezinto zonke sokusondele, ngakho zikhuzeni, iqonde, likhuleke kulakho konke, thandanani ngokungapheliyo. Lokhu uthando luyasibekela izono ezine. Lizejwayeze ukwethekelelana, lingasoli, lisizane. Kube yilowo lalowo ngesiphiwo asiphiweyo, njengabaphathi abalungileyo bomusa omningi kaNkulunkulu. Uba umuntu ekhuluma, kakhulume ngokungathi ukhuluma amazwi kaNkulunkulu. Uba umuntu esebenza, kasebenze ngamandla awanikwa ngoNkulunkulu, ukuze uNkulunkulu adunyiswe kukho konke ngoJesu Kristu. Kukhona kuye ubukhosi lamandla kuze kube nininini. Amen. Bathandekayo, lingamangali ngezilingo ezinkulu eziphakathi kwenu, elifikelwa yizo ukuba lilingwe ngokungathi lehlelwe yilutho olungaziwayo. Kodwa thokozani ekuhlakanyeleni kwenu izinhlupheko zikaKristu, ukuze kuthi lasekwambulweni kwenkazimulo yakhe lithokoze. Uba lithukwa ngenxa yebizo likaKristu libusisiwe, ngoba umoya wenkazimulo ongumoya kaNkulunkulu uhlezi phezu kwenu. Kodwa kakungabi khona owakini ohlupheka ngokuba engumbulali, loba elisela, loba engumenzi wokubi, loba engumcabanisi. Kodwa uba umuntu ehlupheka ngokuba engumKristu, kangabi lanhloni, kodwa kadumise uNkulunkulu ngenxa yalelo bizo. Ngoba sekuyisikhathi sokuba ukuthonisiswa kuqale endlini kaNkulunkulu. Uba kuqala ngathi, kuza kuba yini ukuphela kwalabo abangalalelanga ivangeli likaNkulunkulu na? Kuthiwa,
uba olungileyo esiliswa ngokunzima, kuza kuba njani pho koweyisa uNkulunkulu loyisoni na?
Ngakho labo abahluphekayo ngokwentando kaNkulunkulu, kababeke imphefumulo yabo kumdali othembekileyo, bahlale besenza okulungileyo. UPetro wokuqala isahluko sesihlanu. Ngakho ke ngiyabalaya abadala bebandla abaphakathi kwenu, mina engingomdala kanye labo, lofakazi wezinhlupheko zikaKristu, lomhlanganyeli wenkazimulo ezakwambulwa kithi. Yalusani umhlambi kaNkulunkulu eliwunikiweyo, kungabi ngokubanjwa ngamandla, kodwa ngokuthanda langokwentando kaNkulunkulu. Kungabi ngenxa yenzuzo elihlazo, kodwa ngokuvuma kwenhliziyo. Kungabi njengabazenza amakhosi kulabo elibaphetheyo, kodwa libe yizibonelo zomhlambi. Kuza kuthi lapho esabonakaliswa umalusi omkhulu, lamukeliswe umqhele wobukhosi ongaboniyo. Ngokunjalo lani abatsha, sehliseleni ngaphansi kwabadala bebandla, yambathani lonke ukuthobeka, lithobelane, ngoba uNkulunkulu umelana labazigqajayo, kodwa abazithobileyo uyabapha umusa. Ngakho ke zehliseleni ngaphansi kwesandla sikaNkulunkulu esilamandla, ukuze aliphakamise ngesikhathi esifaneleyo. Lethulele phezu kwakhe izinkathazo zenu zonke, ngoba uyalikhathalela. Phaphamani lilinde, ngoba isitha senu uSathane siyahamba-hamba njengesilwane esibhongayo, sidinga esingabadla. Limelalelaye liqinile ekukholweni, lazi ukuthi zona lezo nhlupheko zehlela abazalwane benu abasemhlabeni wonke. Kodwa lapho selihluphekile okwesikhatshana, uNkulunkulu womusa wonke owalibizela ebukhosini bakhe obungapheliyo ngoKristu, yena uqobo uza kuliphelelisa, aliqinise, alinike amandla. kakube kuye amandla kuze kube nininini. Amen. NgoSilivano, umzalwane othembekileyo ngokumazi kwami, ngililobele ngokufitshane, ngililaya, ngifakaza ukuthi lo yiwo umusa oqotho kaNkulunkulu. Manini liqine kuwo. Ibandla eliseBhabhiloni elikhethiweyo njengani liyalibingelela. Lo makho indodana yami, bingelelanani ngokwangana kothando. Ukuthula kakube kini lonke elikuKristu.